Bona ani into engayenzakala le kumele ukhangele ukuthi from i-conference leyenzakala eZimbabwe i-Diamond Conference kube kungani kule shift ye-position ye-international community nxa sokukhangelwa udaba lwama-diamond aweZimbabwe. I think nxa sesikhangele i-shift leyi ingabe i-informa as well i-loss I think that the international community think it is getting from not benefiting directly from AmaZimbabwean diamonds. AmaDiamonds eZimbabwe siyaz ukuthi athengise China, siyaz ukuthi athengise India. So the Western community is not benefiting. So nxa ngikhangele, ngikhangela lama circumstances, ngibona ngani kungaba yinto engayenzakala. Kodwa ingxenye esingakukhangela ukuthi nxa sokwenzakele, kutshoni for AmaZimbabweans njalo kutshoni for labo akade bevele bebenefita from AmaDiamonds.
Pho-ke kungenzakala khonokho kuyabe sekunguthaphuchiphe.
Kuvele sokuzaba luthaphuchiphe ngoba siyazi ukuthi ilizwe leZimbabwe vele ngendlela AmaDiamond kade ephuma ngayo ebevele engaphathisi lutho isizalwane saseZimbabwe. Siyazi ukuthi khona utendabithi kuwakhuluma ngaphambilini wathi indlela ade ekhangelele ngayo ukuthi khona i-treasury ingathola ngayo imali kumadiamond ivele ayispiki leyo mali iphansi kakhulu kunaleyo engenayo. Kodwa siyazi ukuthi iZimbabwe kuthiwa ilamadiamonds angathi nxa kungabe ayaphuma ngendlela enhle kungaba lokhu esingathi thina 25% of the world output ingaphuma kwele Zimbabwe. Esiza kubona ke lapha kusenzakala ukuthi khona lawo akade bevele betshontsha imali yabadiamond sebephiwe imvume ukuthi khona bangatshontsha bathengise ngendlela abayifunayo bengesabi lutho olungenzakala uma bengabanjwa ukuthi khona bayenza lokhu. Lokhu-ke kuzaba nzima ngoba abantu bezimbabwe bazabona ngesikhathi esifishane imali ye-diamond izaphela yonke khonaphana ingene ezikhwameni zamadoda.
Yes, siyamuzwa lapha-ke ubaba uMbongolwane. Kodwa-ke nxa singabuya kuye baba Bhebhe, ukhanya ngazani phela le nhlanganiso ezizimele zodwa kazenzi lutho kangako khona ngale marange. Kambe ubona ngani yikho kwenza ukuthi kugcine kubuya lezi nqumo ezinje?
Ngibona ngathi ingxenye siyabe sibe hashi singathi inhlanganiso ezizimele zodwa azenzi lutho. I think kuningi osokwenziwe zinhlanganiso eziningi ezikhona ngale emarange kuhlanganisela inhlanganiso kaFarai Makuu. Ungakhangela even ama-threats asekhona uthi wuri lothiwenti abaphumile emalangeni besithi hhayi singezwa umuntu okhuluma kubi ngendaba yama-resources eZimbabwe kwi-international community sesizambopha for treason. Kutho ukuthi kule impact okwenzakalayo ngoba ngeke i-government yethu-ke yesaba umuntu okhulumayo ngela impact. But okwenzakalayo ikuthi nxa sesikhanyele simbonani inxelakho yi-shift ye-global politics okokuqala. Okwesibili, ngifuna ukuvumelana lo Mbongolwane lapho ukuthi kuzaba kubi ngoba la bade betshontsha bazabhenefitha kakhulu. But batshontshe kakhulu khathi sebeyatshontsha egcekeni phela anti akusafihlwa lutho sebeyatshontsha bekhanyele. And imali ye-diamond siyakwazi ukuthi ayiyi ku-treasury but sikhanyele futhi ukuthi iZimbabwe iya ku-election kunyanga ezingu-6 kumbe ezilitshumi ezilandelayo kutho ukuthi imali le sesizayibona ifunda amanye ama-programs e-political party athi vele ibenefitha from imali yama-diamonds zani ukuthi ibenefithe uZulu. Kodwa angiboni ukuthi singablema iy'nhlanganiso ezizimele zodwa zizamile zilobhile zi-engejile i-Kimberley process zenzile konke lokho embonani zingakwenza okusemandleni akho.
Ye, uyamuza baba Mbongolwane ungathini khonapho?
Iqiniso ukuthi inhlanganiso lezi ezizimele zodwa singathi zilutshwana ezikhuluma ngendaba yakwamarange. Sizile khuluma ngale ekafarayo Makuu kodwa eziningi azikhulumi lutho ngemayelana nemali le etshonswa kangaka. Kodwa siyazi khona kuphume nje maybe ngelanga elilodwa nje emaphepheni njalo lokhu asikuboni kuphuma ngendlela le esifisa ukuthi ngabe kungaphuma ngakhona. Lokhu senzayo ukuthi imali indlela etshontshwa ngayo kule Zimbabwe sokhulani kuyinto nje esemthethweni ukuthi khona abantu bayatshontsha and kusale kungala lutho. Sibone nje abantu bezamphevesi ayangamanga lawo vele kwaphelela lapho. Kodwa-ke siyazi ukuthi kona kusiya phambili ube inhlanganiso ezizimele zodwa ziyakhuluma ngakho malanga wonke nje ngabe udaba lokwamarange ngabe silubona lisezingeni eliphezulu. Kodwa sizabona nje even lamanje bazaqala njalo ukutshontsha bazakhuluma nje ngelanga elilodwa ukuthi hhayi manje selibavumela ukuthi khona batshontsheke egcekeni kuphelele lapho. Kodwa-ke siyabona ukuthi azikho inhlanganiso eziningi ezikhuluma ngendaba kwamarange ngendlela esingebesifisa ngayo.
Ye, uZulu-ke usala ngaphi khonapho uBhebhe?
uzasala engabambanga lutho balutshwana abaza benefita labo abazele bebusa yibo abaza benefita uZulu general uzasala engabambanga lutho uminister wefinance ukhulumile ukuthi imali emarange ngabe yabuya ngabe kule development eningenzakala ungakhangela amazwe wonke jikelele emhlabeni bengathola a precious mineral iAngola ke ithola ioil i-development eyenzakele Angola ibimangalisa amazwe wonke nje adiscover a precious mineral i-development eyenzakala iyamangalisa eZimbabwe sithole i-diamond precious diamond 25% of what the world has but akula development esiyibonayo so mbona ngani kuza kuphathisa abalutshwana abakuhulumende ungakhangela khathesi abantu ababhenefithayo inkampani kathinga Dube Zimbabwe Defence Industries i-ZMDC ngamaChina nabantu ababusayo abaphezulu khonale abantu beZimbabwe general hayi ababhenefithi ngibona ngani noma ungazi ukuthi ikhimbali process ithi akugejwe nje i-diamond kungela monitor akusoze kubhenefithe umuntu weZimbabwe osemakhaya kumbe osemarange ovele engabhenefithi nakhathesi
uZulu waseZimbabwe ngendlela ama-diamond atshontshwa ngayo ngasoze abhenefithe ngoba siyazi ukuthi khona okwamanje kukhulunywa nani yindawo engasese ukuthi khona sekufuna ukuthi bakhe idolobho elitsha kwaZimba le so lokhu kusho ukuthi imali yama-diamond le engena uhulumende kayazi le.